ubuthutha bethu busekuthini xa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi kodwa thina singelalutho esilutholayo bona bahlakaniphile thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani ke nika umzekeliso ukuthi xa singasayina isivumelwano neSingapore iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium lathi kumele futhi sithi kiSingapore thina wena Singapore xa lithenga ilithium thina silenyama yenkomo lapha thengani ibeef yethu sibe le market lathi enkomo zethu bese siphenduka lapha silime futhi inkinga yakhona ukuthi isivumelwano zakhona zingaze zisayinwe abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibeni sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawayo njengabantu beZimbabwe ukuthi sigcwalise lathi ukuthi sibenefite akula mpu ocabanga khonoko esikufunayo ukukhuluma kuphela silama-PhD ama-PhD akhona wonke are useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama-university etonast labolupane aqalise ukufundisa abantu abangama-industrialists abantu abangama-innovators uhulumende akaza sayina agcwalisa i-library izivumelwano lezi nxa singatshintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama-British abasifundisa ukusebenza engithi mina i-training for servitude sifundele ukuba ngo-accountant si-account imali zikabani amakhampani akhona engasekho unless we begin silahlele ingubo yobugqili esengqondweni yethu ama-agreement lawa sizasincede lutho.